Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-National People's Party, uMnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni yani kuqoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Nxa sibuyile kumele sibe njengelizwe sibekwazi ukuthi kubuye malini, ezakukobani, wahamba njani, then kubonakale nakwi-ekhonomi ikutshintsha, kubonakale amabhenki imali sitholakale. Okwakathethi imali emabhenki kayitholakali, ozokebelayina kungela cash etholakalayo. So leyo sayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga dalele parlamente uMnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwaqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember nguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutshoyo ngaphandle kokubana lobufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kulezinto eziningi engingazisho ezitshengisa ukuthi lo uhulumende nguhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga, kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo. Mana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kube kwaba lesikhathi lapho uMongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathina kwamaphephandaba ukuthi hayi ugade eflamathina ese-Airways wahamba naye wayahlala nje lapho umhlala khona umphakathi wonke, okutsho ukuthi hayi ezokela seliphuma ukuthi hayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000. Kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa akayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe uMnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya, kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa nguMnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa nxa befunaukuthi lathi sibilive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe, so kumele basinike ama-figures ukuthi imali engakanani ebuye ivela phandle kwelizwe. Njalo kumele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele njani imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi ngabanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi nxa u-2024 engafika bengalethanga imali bengabothwa. Nabanye abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance, ngoba kathisa azikwazi ukuthi ngubani olemali engakanani engaphi. So ungakwenza ukuthi wena une-5 million yakho khona ngabe lapho khona usilethele 1 million siyabesifithi usukomplayele le-directive. So umele-moritoria yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali uMnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni, kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini.